sibona kuqakathekile ukuthi uhulumende ugcine ekubambe ku-lockdown ku-level 4 akazange aqedise kumbe akwenze ukuthi kuqine kakhulu. Mbona ngani li-level ibisebenza ngoba singananzelela lenani labantu ade bebanjwa ngolumkhuhlane usuwehlile kusuku 49.5%. Ikanti njalo siyananzelela ukuthi lakho njalo inani labantu ade besitshiya ngenxa yalomkhuhlane bese liyanda njalo ikakhulu phakathi kwezimuli. Kusenziwa izimfa ungaba lemfa abantu bebebuthana becine bonke bebamba lomkhuhlane. Kube lusizi kakhulu ukuthi silahlekelwe ngabantu abaningi. Ngakho-ke kuqakathekile njalo ukuthi sibe lokhu sikhona phana ku-lockdown levuka 4 ukwenzela ukuthi inani lingaqansi kakhulu.
Linyathelo elihle yini elithethwa nguhulumente ukuthi kuvulwe umngcele wekhazungula?
Ngibona kuqakathekile ukuthi uhulumende aqinise ukuthi nxa umngcele uvuliwe indlela ezokuthi kucubungula ukuthi umuntu uthethe injection ye-vaccine njalo kala mkhuhlane we-COVID kuqiniswe khonaphana kuboda kungaxegi ukwenzela ukuthi kulabo ababenga soze bavunyelwe ukuthi bengene behle bephendukiselwe eboda. Njalo kwesibili kuqakathekile ukuthi kulungiswe i-quarantine center ezakwanisa ukuthi nxa kulabanye abantu ababuyile okumele baqale bagcinwe kusacubungula ukuthi bengangena yini kumbe bengangeni, kube le ndlela lapho abangabekwa khona kumbe bebekiyo bengangeni elizweni. Ngakho konke konoku siyananzelela ukuthi nxa sikhangela i-Bite Bridge le-Plumtree kuba yizakhiwo kumbe into eqakathekileyo encedisa ukuthi kuvimbele lomkhuhlane we-COVID, ngoba singekele ukwenza njalo kungaba isikhali esikhulu kakhulu kuyabe kungena abantu abalalomkhuhlane njalo bewungenisa lakhonokho ukuthi kube ne-quarantine center ukuthi nxa kulabane kusacubungulisisiswa kakuhle kube lalapho abangabekwa khona bengavunela ukungena phakathi kwelizwe. Njalo siyananzelela ukuthi nxa sikhangela i-Victoria Falls lezinye indawo ezidinga izethekeli eZimbabwe, kunzima kakhulu kathesi, amahotela amaningi sevalwa njalo akulala ibhizinisi. Ngakho-ke siyakwazi ukuthi bayadinga kakhulu ukuthi laba bantu bangene kwenzela ukuthi kutholakale ibhizinisi, abantu bethole imisebenzi. Kodwa-ke kuqakathekile ukuthi kungabi yisikhala esingaletha i-COVID-19, kodwa nxa kusenziwa kwenziwe ngendlela esineke ezayenza ukuthi ibhizinisi ivuke kubo-Victoria Falls la kwezinye indawo kodwa kungalethi umkhuhlane.